Impi le ye Israel le Hamas, impi esidanise abantu umhlaba wonke. Nxa uthi nxa bebona ngamaboni boni, ukuhlupheka ikakhulu kwabomama labantwana. Abantu bayakhala bathi Israel kayike ikhumisane nemlotha le Hamas. Kodwa ke kukhanya Israel lapho sisithi yona isiza gombolozela iGaza ibe yiyo ekhangele isecurity ukuthi ngubani ophumayo ngubani ongenayo. Nxa ukuthi ibona ngani Hamas izaqhubeka isenza lokho yakwenzayo ukubulala lokuthunjwa kwabantu. So uMongameli Biden ubekhuluma ezimazisa lokho okwenziwe ngu-Secretary of State u-Anthony Blinken osebuyele wafike Israel okwesibili. Bezama ukuthi hayi kakume kume kube lokuthi abantu bavunyelwa ukuthi besuke lapho okuliwa khona beyendaweni abangaphepha khona. Njalo bethole ukudle, bethole amanzi.
Ubona ingani inkuthazo evela kumanyano we-United Nations labanye eyokuthi kubekwe phansi izikhali iphumelela, singabona kusiba le-ceasefire na?
Mina mbona nxa laba abantu abathunjwayo abalinani eledlula 250 bengakakhululwa, mina mbona ngani Israel kuzaba nzima ukuthi ilalele uPresident Biden lama-allies ayo umhlaba wonke. So yindaba enzima kakhulu, sifisa ukuthi le impi iphele abantu bebehlaliseke. Into ekhona njalo ukuthi uPresident Biden sechilo ngaphambilini ukuthi labanye abaku-United Nations ukuthi kube le two-state solution, ukuthi Israel ihlalisane kuhle le-Palestine. Kodwa bona be-Israel bathi bengahlalisana kuhle le-Palestine but bunzima yi-Hamas leyo okuthiwa yilokhe ithumba abantu njalo ibulala abantu. So imithandazo yabantu abaningi ukuthi impi le ime.